Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 13 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Wonke abazawuphatheka kuhlelo lwe-ZITF 2021 okugoqela abazobukisa imisebenzi yabo, abazokwakha labathengisayo kumele baveze izithupha ezitshengisa ukuba bahloliwe njalo abala mkhuhlane we-COVID-19.
Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owe-Trade Fair oke wadluliselwa phambili ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 kuNcwabakazi kusiya ku-25.
Ngibona sengathi uLungu uyayiluza i-election bazomnqoba. Siyabona njalo ukuthi usetshintshile indlela amasosha asenza ngawo, sewathathe wathi bangene kulezo ndawo ezingani zilodlakela.
Ukubalwa kwamavoti kuyaqhubeka eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo lokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edale lephalamende. Kuhoza Friday namhlanje silomculi osacathulayo ozibiza ngokuthi ngumzala, kodwa igama lakhe lokuzalwa kungu-Onias Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair owawukhangelelwe kwenziwa ngoNtulikazi wadluliselwa phambili ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 kuNcwabakazi kusiyafika mhlaka 25. Inguquko elethwe lubhubhane lwe-COVID-19 isibangele ukuthi kufakwe imigoqo yokuthi labo abazaphatheka embukisweni lo babe lencwadi ezitshengisa ukuthi abalagcikwane le-COVID-19 njalo sebehlatshiwe ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Uzulu wakobulawayo wamukele ngenjabulo ukuthi umbukiso we-ZITF usuzaqhutshwa njengokuhlelwa kwawo ngoba ukhangelelwe ukuthuthukisa ezomnotho welizwe. Umphathintambo wesabelo sebulawayo Metropolitan unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso lo uzathuthukisa ibhizimusi kobulawayo.
Thina njengobulawayo sithokozile kakhulu ngoba kuzaletha i-businesses. Izitolo zakithi will benefit, lama food outlets they will benefit, and other business activities zizaba boosted. Yebo ye siphakathi kwe-COVID-19 ngesikhathi se-Trade Fair. The protocols is the World Health Organization.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi iKhansili yakhe izahlala ehlomile ngesikhathi seZimbabwe International Trade Fair ukuba ikhangele okungabe kuphathelane le-COVID-19.
Izethe lohlelo oluqathele wakobulawayo ngoba lunika ithuba osomabhizimisi ukubana betshengise njalo bedinga amanye amakhadi. Kodwa ingozi ekhona lonyaka ukuthi sibhekane logcikwane le-COVID, njalo sicela abantu benanzelele njengedolobho i-COVID response team yethu iyabe i-ready uku-attenda ama-issues anjalo. Sicela abantu bezigcine kahle benanzelele umkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association i-BVTA umnumzana Mike Ndiweni uthi indikimba yalonyaka e-ZITF ibapha idlabuzane.
Sikhangelele ukuthi abazisebenzayo labo bathole ithuba lokuthi bayibukisa impahla zabo. Kodwa ke nxa sikhangelele inhlawulo yokuthi bathole isithuba se-COVID testing kuzaba nzima ngoba intengo yakhona iphezulu kakhulu. Isahloko se-trade fair yalonyaka siyavuma ngempela ukuthi kumele sidonse amasokisi sibone ukuthi into sezitshintshile phila phakathi komkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sibambe indlela zokuthengisa namhlanje ezokuthengisa ebulenjini ukuthi sidonse kanzima sitshintshe ukwenza sicabange kabanzi ukuthi singaphila njani ngesikhathi sobunzima esinje.
Umqondisi Thabiso Gabaza umhlali wakobulawayo uthi i-COVID-19 isiguqule umbukiso we-ZITF waba ngowehlekana labo somabhizimusi.
Siyajabula lapho sisizwa ukuthi i-trade fair izakuba khona ngayona le inyanga. Kodwa imboni ngani iningi lethu vele sizayihluleka ukuthi sihambe siyefika khona labantwana ngoba khathe simalo ukuthi vele sihambe siyetesta iCOVID-19 siyabe singelayo. So kuzabe kunzima kithi kakhulu ukuthi sihambe this time, and iTrade Fair isipha ithuba lokuthi sike siphume njengezimuli sike siyekholisa labantwana. So kodwa khathe ukukhangana konke lokhu ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 sokuguqulekile, khangani iTrade Fair sizaba ngayo somabhizimusi kuphela.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uchasisa ngombukiso.
Ngithanda ukukhuthaza wonke abazakuphatheka kuhlelo lwe-ZITF 2021, okugoqela abazobukisa imisebenzi yabo, abazokwakha loba ukucecisa, labathengisayo. Kumele baveze izithupha ezitshengisa ukuba bahloliwe njalo abala mkhuhlane we-COVID-19. Okuthiwa yi-COVID. Isithupha leso kumele sibe sithethwe kumahola angamashumi amane lesishiyagalombili adluleyo ukuba bavunyelwe ukungena emagedini awe-ZITF.
Umbukiso we-ZITF walonyaka ungaphansi kwendikimba ethi ukufanekisa ubutsha obukhona obamabhizimusi kulokhu okwenzakalayo kanye lamathuba akhona. Showcasing the new normal for business and industry, realities and opportunities. Baviva sebe nga makulu edlula amane, i-408, asebe palisile uguba baza bebebugisa lonyaka ku-ZITF, kulabanye abavele kwamanye amazwe anjenge Belarus, Botswana, Malawi, Mauritius, Namibia, i-Nigeria, Indonesia, South Africa kanye le-Tanzania. Njalo indawo esithethwe ngababukisayo isingamachumi ayisichiyagalombili lasikhombisa ekhulwini i-87%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yamabandla abokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations bathi kuzabasinda njengamabandla ukwenqabela abantu ukuzokhonza nxa bengahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Intatheli zindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho ngokunye kokuphume emhlanganweni wabe-ZHOCD abawungene izolo wokubonisana phezu kwesiqondiso esethulwe nguhulumende ngolwesibili sokuvumela abangafisa ukuyakhonza mathupha emacaweni ukuthi abamabandla kumele babone ukuba ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Unobhala jikelele wale inhlanganiso umfundisi Kenneth Mtata uchasisa kabanzi ngokuphume emhlanganweni wabo wayizolo.
There is need for clarity on who is expected to participate in church services because there is an age group that
kumele kuchasiswe ukuthi ngubani ovumelekileyo ukungena enkonzweni ngoba kulentanga vele engasoze ihlatshwe abantwana. Laba bantu ngabakho kusigaba sabahlatshwayo. Kumele kuchasiswe njalo ekuthini kulabantu abafuna ukuhlatshwa kodwa besehluleka ukwenza njalo ngoba bengakalitholi lelo thuba.
Been given a chance due to availability of vaccines.
Enye yalezi nkokheli yamabandla umfundisi Wison Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi akumelanga babanjwe ngamandla abantu ukuhlatshwa ijekiseni.
So you cannot force one to say you must be vaccinated if you want to go to church. Who's church?
Ungake wabamba umuntu ngamandla ukuthi kumele ube ngohlatshiweyo ma ufuna ukuya enkonzweni. Uhulumende akanamandla lawa. Lapho sizethula imbiko asephula ilungelo loluntu na elikusisekelo sombuso.
That is enshrined in the constitution.
Umnumzana Dumisane Ndlovu omunye wamakholwa esiKristu ngomunye wabalombono ukuthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuhlatshwa ijekiseni.
Ngokubona kwami I think baye beforce abantu indirectly because hey akukho fair ukuthi umuntu abantu bokuhamba abantu abavaccinate kuphela wathi ungavuni ukuvaccinate akusamelanga usonde.
Kodwa uhulumende uthi bazojeziswa labo abangalandeli iziqondiso abazethule ngolwesibili ezigoqela ukuthi abamabandla ezinkonzo kumele babone ukuthi abeza emacaweni ukuzokhonza amathupha kumele babe ngabahlatshiweyo amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 njalo bezilandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization kanye lezabekwa nguhulumende. Ekutshoneni kwelanga layizolo abantu abangamakhulu ayisitshiya galombili 800 batholakale bele COVID-19 abafika phose amachumi ayisithupha babo balahlekelwa yimiphefumulo abedlula kancinyane inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,392 bahlatshwe ijekiseni lakuqala ekutshoneni kwelanga layizolo kusitsho ukuba sebefika phose izigidi ezimbili 1,966,612 asebehlatshwe leli jekiseni okokuqala. Abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,809 sebehlatshwe ijekiseni lesibili. Kusitsho ukuba sebesedlula isigidi 1,132,201 asebehlatshwe leli jekiseni lesibili. Abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,809 sebehlatshwe ijekiseni lesibili ngokutshona kwayizolo kusitsho ukuba sebesedlula isigidi 1,132,201 asebehlatshwe leli jekiseni lesibili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukubalwa kwamavoti kuyaqhubeka eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edale lePhalamende. Iqula lomanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika we-African Union ohlola ukuqhutshwa kokhetho lolu lithi konke kwenziwe ngemfanelo njalo bekungela kuqalibezela. Ugatsha olubona ngoqhutshwa kokhetho lwe-Electoral Commission of Zambia lubikwa lwazise ukuthi luzaveza impumela yalolu khetho ngesikhathi esifaneleyo. Osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Edgar Lungu uncintisana lomnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo njalo kubikwa zindala zombili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Walter Nsununguli Mbongolwane ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Ukusobala yikuthi abantu beZambia bafuna utshintsho ngendlela abaphume ngayo bevota kubonakala sengathi sebefuna ukuthi kube tshintshe. Abantu nxa bephuma ngendlela abaphume ngayo kwele Zambia kubonisa ukuthi bafuna ukukhipha umbuso kaLungu lo obevele ephila ehlukumeza abantu. So uHichilema lo ngokwesithupha engena ngokwesithupha njalo abantu besiza besithi bayamseka kodwa engawini ekhethweni. Kodwa okwalamanje ngibona sengathi sokuyisikhathi sakhe manje. Ngibona sengathi uLungu uyayiluza i-election bazomnqoba. Siyabona njalo ukuthi usetshintshile indlela amasosha asenza ngawo, sewathathe wathi bangene kulezo ndawo ezingani zilodlakela. Lokhu kubonisa nje ukuthi uselungiselela ukuthi ayale ukuthi unqotshiwe. Kodwa nje yonke nje into ekhona eminingwana yonke esiyibonayo ikhomba ukuthi lo weqembu eliphikisayo angabe semnqobile okhethweni.
Kuyikuthi ibandla eliphikisayo linqobe, ubona ingani umnumzana Lungu engamukela yini impumela yokhetho kungabi lodlakela? Njalo uthini ngalokho asekujile ukuthi bekulokuqelibezela lanxa bekungaveli kubandla elibusayo?
Kuyabonisa nje ukuthi njengoba intambo zokhetho beziphethwe nguhulumeni okhontrolwa nguye uLungu, kuyamangalisa ukuthi angakhala ngokuthi kulokuqilibezela. Siyazi ukuthi khona ukhona omunye okuthiwa ufile, siyazi ukuthi khona kungenzeka ukuthi asikwazi ukuthi khona ufe ngohlobo olunjani, kodwa siyazi ukuthi udlakela lujwayele ukuthi luyenziwe yilabo abaphethe intambo zikahulumende. uLungu nje usebonisa ukuthi usesesaba ukuthi uzadliwa kulelu khetho.
Singathi kwezombusazwe kwele Zambia ukuqhutshwa kwenhlelo ezifana lokhetho kuyafana lokweZimbabwe yini kumbe ele Zambia lingcono? Lanxa nje sibona ukuthi kuke kwacitshwa ubulembu be-internet.
Ukuqhutshwa kokhetho kwele Zambia masikuqhathanisa lokwenzakala kwele Zimbabwe akufani. Akufani ngoba abeZambia sizwile ukuthi kulodlakela, kodwa udlakela lwakhona alulingani nalolu esiyasilubone nxa kusenzakala kwele Zimbabwe. Abantu beZambia siyabona ukuthi avaliwe ama-internet, avaliwe Facebook, kwavalwa kodwa udlakela lwaseZambia ngani lungaphansi kulalolu esiyasilubone lusenzakala kwele Zimbabwe.
Lo umnumzana Walter Nsununguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseSouth Africa.
ku Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa i-COVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli elizweni. Ikhansili yedolobho leJohannesburg kwele South Africa ithi umeya osanda ukukhethwa umnumzana Jolide Madongo osendo lwakhe oludabuka eZimbabwe yena uyisizalwane esizelwe lokukhulela eSouth Africa ngakho kasiyo umuntu wokuza. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukukhethwa kukameya uMathongo olabokhokho abadabuka eZimbabwe sekudale ukungunguna kwabathile kwele South Africa. Besithi kungani bandla le-ANC livume ukuthi idolobho leJohannesburg likhokhelwe ngumuntu wokuza. Kodwa akokhuluma emele iCouncil leJohannesburg unkosikazi Nonceba Molwele uthi uMathongo ungwasemzansi.
The executive mayor has been born and bred in the country.
Umeya uMathongo kakusi muntu wokuza kodwa yisizalwane salapha esigcweleyo.
So he's been in the youth structures, so he is not a migrant. He is born of a migrant.
Le into egcizelelwa nguye uMathongo onguye okuveza ngesikhathi egcotshwa ukuthi okhokho bakhe badabuka eZimbabwe.
Mr. Matongo senior lies.
uMathongo omdala wangcwatshwa lapha eMzansi.
uMathongo uleminyaka engamachumi amane lesithupha 46 kanti ubeseleminyaka elichumi lasishiyagalombili 18 elilunga lekomiti ekhokhela inhlelo ze-ANC eJohannesburg engakakhethwa kuba ngumeya nguye ube phethe ugatsha lwezemali ekhansilini yeJohannesburg. uMathongo uthi lobanje usendo lwakhe ludabuka eZimbabwe. Ukungena kwakhe esikhundleni akutsho ukuthi sekuzavunyelwa abakwamanye amazwe bangene elizweni ngokungekho emthethweni bahlale santando edolobheni leJohannesburg. Umgcinisihlalo wenhlanganiso emela beZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabena uthi ukukhethwa kukameya Mathongo uthemba kuzovula ithuba lokukhulumisana ngenhlupho ezibhekane labakwamanye amazwe eJohannesburg.
Sicabanga ukuthi ukukhethwa kukameya omutsha wedolobho leJohannesburg kuzancedisa ukuthi silungise udaba lwabantu bokuza abalapha eSouth Africa, eJohannesburg ikakhulu. Kuzakwenza ukuthi sibuyele sibuzisise ukuthi i-desk leli lisebenza njani lama migrants eJohannesburg.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yenhlokomo yesizwe Trust uMnumzana Kanisha Sinkala uthi bakhangelele ukuthi umeya Mathongo abe ngcono kakhulu kulalo owake waba khona wayebandlulula abakwamanye amazwe uMnumzana Herman Mashaba.
Kusinikeza i-expectation yokuthi sicabange ukuthi kumele ukuthi naye akubone kufanele ukuthi ancedise, hhayi ukubisela abantu emazweni abo but uku-regularize abantu. Silabantwana abaningi asebe-stateless here in South Africa that need to be actually assisted, especially in Johannesburg. So we expect him as the mayor to understand.
uMnumzana Mathongo uthi ubukhokheli bakhe buzasebenza gadalala ukwenza iJohannesburg ibe lidolobho elincomekayo umhlaba wonke, kanti ke izisebenzi ezingamavila leziqhuba inkohlakalo ziza kuyahlala ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kukantuliyazi eleMelika libeke owake waba ngumongameli wele Honduras uPorfirio Lobo Sosa lomkakhe uRosa Elena Bonilla Avila kuluhlu lwezijeziso zenotho ngenxa yenkohlakalo. Lokhu kutsho ubana uPorfirio Lobo Rosa Lobo labemuli ababili laba abasavunyelwa ukungena kwelemelika. uPorfirio Lobo Sosa, owaziwa njalo ngegama lokuthi Pepe Lobo, wabusa ele Honduras kusukisela ngomnyaka 2010 kusiya ku-2014. Elelunga lebandla le-National Party, wangena kwezombusazwe ngomnyaka 1990, wakhethwa ukuba ngumsekeli womkhokheli wedale lephalamende ele-National Congress of Honduras. Ekuleso sikhundla uMongameli Lobo wamukela izifumbathiso lezivalamlomo ayezinikwa zinhlanganiso lamaqembu ezigangi afana lelaziwa ngokuthengisa okudakayo ele Los Cuachiros ukuze amalunga awo athole ukuvikelwa ngabezombusazwe. Kutsho unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe uSecretary of State Antony Blinken embikweni awulobileyo. URosa Lobo wetheswa umlando wokuchaphaza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika emalini ezazivele enhlanganisweni eziphathisa amazwe omhlaba aswelayo lesikhwama sikahulumende eyayihlelwe ukuqhuba inhlelo zentuthuko ngaleso sikhathi sombuso womngakhe. Watholakala elicala emthethandaba waphezulu walelo lizwe, wagwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka phose engamashumi ayisithupha 58. Kodwa-ke enyakenye ngomnyaka ka-2020 kulomunye umahlulo wagcina isithi leli cala aliphathwanga kahle, ngakho-ke kumele lithonisiswe kutsha, wakhululwa. Ngesikhathi engumama wesizwe, u-First Lady Rosa Lobo waphatheka emisebenzini yenkohlakalo eminingi kanye lokuchaphaza imali yelizwe ezithengela akufunayo, kutsho uSecretary Blinken. Imisebenzi yababili laba umfazi lendoda yabisela kakhulu emuva intuthuko yini lehlala kahle yabantu baseHonduras kanye leyombuso wentando kaZulu. Ulobo akagwetshwanga emacaleni akhe lawa, kodwa umkakhe uRosa Lobo wayeseke wavalelwa nyakenye, wasekhululwa ngemva kwesiqondiso sokuthi liqale kutsha ukuthonisiswa icala lakhe. Abenhlanganiso ezimele yodwa e-Transparency International yesebenza ukuviza ezenkohlakalo emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo iyaphambanisa okwamagama intuthuko yomnotho welizwe, ngoba kungela abaphandle abangafisa ukuzotshala imali elizweni elilenkohlakalo. Izijeziso lezi zigcizelela ukuzinikela kwele Melika ekuqedeni imisebenzi yenkohlakalo lokungananzwa kwemithetho yelizwe, okuyikho ukubuyisela muva intuthuko yaseHonduras, kutsho uSecretary Blinken. Ele Melika uthi lizaqhubeka lisebenzisa zonke indlela ezingalithola ukuphathisa ekubunjweni kwesimo esingatshabalalisa imikhuba emibi enjengenkohlakalo lokujeziswa kanzima kwalabo abafunyanwa belicala lokuphatheka kuyo kulo mhlubulo kanye lasemhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kithi woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi upokile, woza woza Friday my sweetie, woza Friday.
Woza Friday namhlanje silomculi osacathulayo ozibiza ngokuthi ngumzala, kodwa igama lakhe lokuzalwa kungu-Onias Banda. Yena ke uhamba leqembu lakhe elizibiza ngokuthi Bulawa is Finest, abacula umdumo wemanyalo in piano music. Untungabele Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Hello all over the world, I'm Zala. Today I'm going to sing about Undertaker.
Leli lidlala telikamzala elakuqala lisizwa iphuma echolocho kodwa ihlabela ikwele South Africa. Nansi izethu la
Onias Banda weBulawayo is Finest, nguye umsunguli weqembu leli. Ngiqale ngo-2017 kwaba nzima lapha lalapha ukuzinzi ngikhiphe izingoma, aze ngayenelisa ngo-2019.
Idlalate leli lilesihloko esithi Bulawayo is Finest Hot Boys, injalo lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Avenguni, Ntombi kanye lale ethi Mthwakazi.
Yena kasi se elenda siyashala namhlanje.
abafuna ukuthenga idlalade lakho obalithola njani?
Abafuna ukuthola idlalade lami bangalithola ku number lezi 064 060 5757. Awakathesi ngise South Africa eJohannesburg, yikho lapha engikhona.
Abalandeli-ke ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngithi hayi, ingoma sezikhona nanzi, asizikholiseni. Litsho lapho kuthi angalunganga khona ukuthi ngalungisa ngaphi, lapho kuqonde khona kuyaba kulungile njalo. Then bese lifaka izandla-ke ukuthi lami ukuze ngiphakame, ngoba ukuthi ukuze kuphakame ukuthi ukuze kutholakala abalandeli abangakuxhasa lawo lapho ohluleka khona. Sithengeni ama-CD, singathengi lawo sehambe bayadabha-ke kokho lokhu asabe kwenza. Nilithenga ama-original ukuze lathi sikhule. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni umzala leqembu lakhe leBulawayo's Finest ngale.
Acathulayo umzala igama lakhe kungu-Onias Manda, ehamba leqembu lakhe leBulawayo's Finest. Siyezwa lapho bacula umdumo wemanyalo lowamapiano. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 Ncwabakazi kusiya mhlaka 25. Kuyaqhubeka ukubalwa kwamavoti eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo lokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edalele ephalamende. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempelaviki enhle.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.